umnotho welizwe awumanga kahle, abantu abatsha abafundile bahambile ezikolo balabe ulwazi olungabathuthukisa, kodwa ayikho imali nasemabhenki, imali ayitholakali iningi layo. Ngedinga ukuthi kube nesibambiso, i-collateral ngesilungu, abantu abatsha kabanayo. Kathesi nezinye inhlanganiso ezingabe zikhona zikwelediswa imali, lazo zingathi zimile ngoba azikhanyi, akukhanyi ukuthi umnotho ume ngaphi njalo uqoqe ngaphi. Abantu abatsha kabalandlela zokuthola izimali zokuthi basungule amabhizinisi bazimele bodwa.
Ye, sicela ukuzwa ukuthi abahambe emabhanga baye ngaphi ngaphi sokule yuthi lokhu lalokhu akusebenzi kathi khonokho.
Ikhona i-Empower Bank, kodwa imali ephuma e-Empower Bank iphuma iningi layo iyimali yakulena leli lizwe, njalo ukuthi itholakale ithola abantu abalutshwana kakhulu. Kulamafingafinga futhi athi imali le ingathi itholakala ngokuthi abantu babe lohlangothi lwezombusazwe, kube kanti abantu abatsha badinga ukuthi imali beyithole kungenani lokuthi kwezombusazwe banakanani. Wona lawo mafungafunga sisawacubungula, sikhangelele ukuthi ikomiti lephalamende elikhangele ngezabatsha lizasinika iripoti yokuthi kungabe kuliqiniso na ukuthi imali le iphiwa abantu bona labo abalutshwana abaphiwayo bayiphiwa kukhangelele uhlangothi lwezombusazwe abakulo.